Nga ukhangela ukuphendula kukaMongameli Trump esithi yena uyowinileyo. Lokhuyana iwufa kwendoda eyala ukudliwa ebikhangelele ukuthi izawina. Ujayele nje ukuthi ubevele evusa ngenkani, ezinye izinto ezenza ngenkani. Manje lapha into yokhetho phela into esegcekeni, inamba kazimvumeli, kazivumelani lalokhu akhuluma layo, inombolo kazikuvumi, inombolo zithuluzile. Usazama-zama nje njengoba sibona ukuthi lasemakhoti bayamxotsha, izindaba zakhe kaziyiphambili. Mhla sokumele ukuthi aphume embusweni nje uzaphuma. Lokhu yikuzama ngesilungu ukuthi bakuthiwa kuthiwa last kicks of a dying horse.
Siyabona ukubana uMongameli Trump usexotshe esikhundleni inkokheli yebutho ebalisa lomunye obekuhlangothi elubona ngezokhetho. Ngokubona kwakho ukuxotshwa kwabantu bona laba kungahamba njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana uMongameli Trump uyala ukuthi aphe intambo zombuso uMnumzana Biden imicimbi emele yenziwe kathesi phambilini kokuyagcotshwa ngozibandlela, ukubona njani khona?
Ye, laba abaphathi abaxotshiweyo nguTrump ngabaphathi bezikhundla zaphakade bevele behleli bevumelana layo uTrump ngaso sonke isikhathi, bevuma izinto azikhulumayo. Osokubaxotshisile kathesi ukuthi iqiniso balibonile obala ukuthi uTrump usenjani, usekaphumelelanga ekhethweni lakhe. Ngabona umuntu webutho ubezama ukuthi amkhuze uwenza izinto zakhe lezi azwakala ukuthi uzazenza. Ngenxa yokuthi yena uTrump ngenjayelo ngumuntu lona obezibusela nje engelabantu abamqondisayo ukuthi bamtshele iqiniso. Lalo omunye oxotshiweyo othena, hayi ama-elections kade free and fair, yikho kubaxotshisileyo. Kodwa ukubaxotshisa lokhu unceda uBiden ngoba abantu labana ubaxotshe ayisuke ukuthi ubaxotshe emakhandabo zingebhezi kazilalwazi. Ngenxa yokuthi abantu laba bafaye ilizwe phambili, hatshi imisebenzi, bazamtshela uBiden ukuthi kuyini okumele abekwazi ngezinto ze-army kathe sokwenzakalayo, lokuthi kuyini uTrump angafuni ukuthi abantu bakwazi njengoba ehlale efihlile. So uBiden uzahamba nje ayexotshwa njengabopresident bonke. Akula president uthiwa kuloyedwa wake walela esikhundleni, but uTrump uzazama izinto zakhe zemithetho yakhe ukuhambisa abantu emthethweni. Kodwa njengoba zikhanya zingaphumeleli izinto lezi zokuhambisa abantu emthethweni, abanye ojaji bazenza zibe zinhlekisa, abanye amagqwetha abebaqhatshile baziphumela bengakayifika lasemakhoti ukuthi hayi asikwanisi ukuphumelela ngale ndawo, kutshengisa ukuthi uvele uzaphuma nje kuphela, akula nto azayenza. Uzama nje ngenxa ukuthi yena vele ngumuntu inhlalo yakhe, indlela adalwa ngayo ukuthi yena sonke isikhathi yonke into engahambi ngendlela yakhe kumele ayiphikise. Uyi-dictator ye-America. Manje unfortunately i-dictatorship ye-America kayisebenzi njengakwezinye indawo. Ngibona ngani indaba zami kuyenza kodwa kasoze aphumelele. UBiden nje lo Harris bazahambe White House bayebusa. Kaso kumele aphume, uzaphuma. Endaba soze bamdudule, lizambona eziphumela yedwa ehambe sezindaweni zakhe engaphenduki.